into ezakalayo leyi eyodlakela isizwe unfortunately yinto ohambelana siyikhwabithe njengabantu abansundu abantu abakhululwa ebugqileni bamakhiwa saba lozibusi. Kuyadanisa kakhulu ukuthi uthole ukuthi nawo kulabantu abalokhu besenza i-politics ezokudlephana nokulimazana lento ezinjalo. Akumelanga kube nomuntu olahlekelwa yimpilo yakhe kumbe olimala umzimba wakhe ngenxa yokuthi bona ubone ngenye indlela kwi-politics. Whether ngwezanu PF kumbe ngwe-CCC kumbe any other amabandla angabe ekhona. So into edalisa yikhona ukuthi bona into lezi ziyatholakala phose sezitholakala endaweni zonke ngoba abanye babefuna ukuthi zanu PF ile-violent kodwa mina ngiyakutsho ukuthi bona bona akusikho kunjalo into le ikhona endaweni zonke ndingasiyikhuze endaweni zonke. Mina lokhu ngikhuluma ngoba ngingakubona sisenza ama-by-elections lapha awemjube senzela ukhansela awemjube ama-by-elections satshayelwa abantu bethu babala kulabo gogo abangu-2 nabanye amajaha abangu-3 abatshayayo abanye bagcina sebesesibhedlela e-UPH be-admitiwe betshayela ukuthi indaba begqoke ama-t-shirt awezanu PF behamba bekhankasa bekhankasela ukhansela ngalwalo. So kuyatholakala vele ukubona ungahamba kuma-strongholds ama-certain party ungakuthola khonokho. So kuqakathekile na thina abalandeli bethu sikhulume labo ukuthi hayi nxa lingena kuma-strongholds abantu lingangeni with-that arrogance ezathini idalela khonoko ukuthi wona kube
yebo lithi amalunga enu achayiwe lawo ngabe-CCC insiza lasematobo kodwa bayakulandula abe-CCC bathi akulanto enjalo eyenzakeleyo bapha lobufakazi bathi kule mota elempawu zenu kuvidiyo ephuma sobala eveza ukuthi ngabasekeli bezanu PF abaqalela oludlakela.
Ungazibuza khona kwanto rayithi ividiyo lapa bayikhiphile yindawo bengatshengisi ividiyo lapha kudutshulwa khona yindawo bengatshengisi ividiyo lapha kuphutshwe mama laba beyigqoko behlala begqoke amabra kodwa bekhiphe ividiyo emota nje ezizidrayivela izisonela imota singakwazi ikhona ukuthi iyangaphi kumbe kutheni.